Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 7 kuLwezi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi uzanika ngemfanelo intambo zombuso owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngoZibandlela ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamaDemocrats bathakazelela ukunqoba kwabesifazane ababili kukhetho lweSenate oluqhutshwe ngolwesibili. Ukunqoba kukamnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli lweMelika sekuphehle umbuzo wokuthi kambe uzabuphatha njani ubudlelwano beMelika lamazwe omhlaba achiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi Kamala Harris usevumile ukuthi unqotshiwe kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba lokunqotshwa kukankosikazi Kamala Harris kukhetho lokudinga umongameli, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lonkosazana Otilius Banda ongumsekeli kamgcini sihlalo ogatsha lwabesifazane edalele ephalamende yeZimbabwe.
Okokuqala bakithi siyamhalalisela umnumzana Donald Trump ngokunqoba kwakhe kukhetho lwe-presidential election kwelemelika. Sihalalisele njalo lebandla lama-Republicans ngokunqoba kukhetho lwe-Senate. Asazi ke ukuthi bazakwenza njani ku-House of Representatives. Siyamtshayela ihlombe unkosikazi Harris ngokukhalipha lolwazi lobuntu abutshengiseleyo kwezombangazwe. Encintisana lo-Trump, unkosikazi Harris, amavoti akhe abe manengi kakhulu, lokhu kuveza ukuthi ama-Americans amaningi amvotele engumuntu ongumama. Unkosikazi Harris ubengamanga nje njengowesifazana kuphela, kodwa ubemi njengeqhawe lezombangazwe. Lathi silesiloyiso sokuthi o-Obama beZimbabwe labo bathole amandla okuzimela manqamu kungela ndaba yokuthi ungowesifazana loba ungowesilisa.
Siyabona njalo ukuthi kulabesifazana ababili abangene edalele Senate, okungwakuqala ukuthi kungene abamnyama abesifazana. Singabona okunenguguquka yini emhlabeni abesifazana labo bethola izikhundla endaweni ezimqoko.
Kuyasikhuthaza kakhulu ukuthi omama abansundu baphumelele ekungeneni kudale leSenate kwelemelika. Lokhu kukhombisa ukuthi umkhosi wokulinganiswa kwamathuba abantu uyaphumelela, njalo lemgoqo eyayifakelwe omama abansundu iya isuswa. Kukutshengisa ukuphumelela kwethu kakhulu ebantwini abansundu, ikakhulu sikhangele khona ngale kwelemelika.
Lo nkosazana Otilius Banda, ungumsekeli kamgcini sihlalo wogatsha lwabesifazane edalela ephalamende, njalo emela isigaba sakobulawayo kuleli dale, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo onqotshwe kukhetho lukamongameli unkosazana, unkosikazi Kamala Harris uthi uyavuma ukuba unqotshwe ngumnumzana Donald Trump wethule amazwi la izolo.
We owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign.
Only when it is dark enough can you see the stars. I know many people feel like we are entering a dark time, but for the benefit of us all, I hope that is not the case. But here's the thing, America, if it is, let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars. The light of optimism, of faith, of truth, and service.
Lo ngumsekeli kaMongameli uNkosikazi Kamala Harris obekhuluma lamalunga ebandla lamaDemocrats eMelika. Ukunqoba kukaMnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli weMelika sekuphehle umbuzo wokuthi kambe uzabuphatha njani ubudlelwano beMelika lamazwe omhlaba achiyeneyo. UTrump unqobe uNkosikazi Kamala Harris ngamavoti amaningi ukhetho oluqhutshwe ngolwesibili. Eze engene embusweni ngo-2017, UTrump wesula inhlelo zeMelika ezichiyeneyo zokubambisana lamanye amazwe esithi okwakuqakathekile kuye yikuthuthukisa ilizwe lakhe labantu balo. Kodwa ekunqotshweni kwakhe ngumongameli Joe Biden ngo-2020, uhulumende kaBiden welula isandla njalo emazweni omhlaba okugoqela awezokazi le-Afrika esithi ufuna ukugxilisa ubudlelwano. Uthe ekhankasela ukhetho olusanda kwedlula uTrump, uthembise ukuqeda impi ephakathi kwele-Russia lele-Ukraine kanye le-Israel le-Hamas. Umbuzo omkhulu ngothi uza kwenelisa yini lokhu? Kanti njalo uzaqhubeka ngemizamo kaBiden yokuqinisa ubudlelwano baye lamazwe e-Afrika nam. Ubudlelwano leMelika leZimbabwe bona buzaguquka nam. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe uMnumzana Mthulisi Mathuthu.
UTrump umuntu esingathi akavamanga ukufihla ukuthi yena ufuna ukwenzani. Bona nje umuntu osegcekeni yovezileyo zonke inhloso zakhe. Ngakhe ke ngibona i-foreign policy yakhe ayisoze yehluke kakhulu kulokhu besivele sikwazi akade kwenza kuhlandla lakho lakuqala lombuso. Ngibona ungani uzoqhubeka enjalo. Kungenzeka ukuthi ube lezinto ezithile ezitshintsha lapha lala. Ngibona sengathi lokhu kuyabe kusenziwa nje ukuthi kulezinto ezisemehlweni abantu kathesi ezingamenza ukuthi laye kube lokunye akutshintshayo, ngathi nje izinto lezi ezikhona eHamas leRussia ingenza ukuthi kube lo mehluko omncane, kodwa hawu mehluko wangikhona awusoze ube mkhulu. I-foreign policy yakhe izohlala nje iyiyena le disengagement.
Uhulumende kaMongameli Joe Biden ubezama ngazo zonke indlela ukuqinisa ubudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika. Singabona uTrump eqhubeka ngalezinhlelo ngalimizamo yini kumbe sokuyikuphela kwayo?
Angiboni uTrump eqhubekela phambili ngezihlelo zikaBiden. Yebo, asoze aqume nje ubudlelwano bonke, hayi uzoqhubeka nje ukuba iMelika akula mongameli weMelika ozikhiphayo emhlabeni azikhiphe konke kuzaqhubeka okunye kusiya phambili. Kodwa i-Afrika angiboni siba yizwekazi uTrump achiseka ngalo kangako. Masikhangela sibuyele emuva, akuzange nje kube lezi hlelo esasingathi awuzimisile leziyane ezekuthi ufuna ukuqinisa ubudlelwano sibili njengalokho kusenziwa ngaboBiden. Ngibona nje kuzoqhubeka kuyilokhana singathi ordinary normal relations between iMelika nase-Afrika. Kodwa awusoze akujiyise lokho Trump. Asizo lihloso zakhe lezo, akuzange kwavela kahle even namhla ekhankasa ukuthi lezi hlelo ezingathi zizaba lokuqina okukhulu. Ngakho-ke leZimbabwe yona ngokwayo angiboni ukuthi uTrump ilizwe azihlupha ngalo kangako. Yebo, kuzoba khona ukuthi iAmerica iAmerica ibhekisisile nje izihlelo zamazwe wonke omhlaba lobudlelwano lazo, kodwa mase sibhekisisa akuveli kahle ukuthi iZimbabwe ngaba yilizwe ahlupheke ngalo achiseke ngalo ngathi lezi nqumo angaziveze bantwini athi ufuna ukwenza lokhu lalokho leZimbabwe.
Sakhankasa uTrump wathembisa ukuthi uzaqeda impi ephakathi kweRussia leUkraine engakhethwa kanye lempi ephakathi kweIsrael leHamas. Sizabona lokho kusenzeka njengokutsho kwakhe yini?
Yena uvela nje obala kulanto ayifihlileyo uTrump ukuthilo sibili ukuthi uzaqeda izimpi lezo zimbili. Ngibona ngani izinto azazama ukuzenza, izinto nje engathi ziyachisa kungcebethu yakhe yenhlelo, izinto ezimbili azama ngazo, azaphatheka ngazo sibili, ngoba ukuhambelana lezinqumo zakhe ze-foreign policy ukuthi ufuna ukuthi kungabilo udlwangudlwangu phakathi kweMelika laboPutin eRussia ngale. Kodwa kuzoba lobunzima obukhulu ngingani, ngoba impi lezi zisephakathi kokuchisa, imbizi echisa kakhulu. Uhlelo lwempi zankhona ziqale yena engekho, ngakho-ke angeke nje aphongufika nje acitshe umlilo nje. Akufanani nje loku ngumlilo okuncane ukuthi uyathatha ibhakede nje ucitshe kalula. Kuzaba lokusebenza okukhulu nemizamo emikhulu ezanyikinyisa uhulumende waseMelika, njalo unyikinyise lobudlelwano bohulumende weMelika lamazwe asentshonalanga afana laboBrithani abale-special relationship yabo leya.
Mnumzana Mthulisi Matutu ucubungela ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele namanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ibandla leRepublican Party selinqobile kuSenate yeMelika, selithole izihlalo eziningi okuza kupha osanda kukhethwa ukuba ngumongameli uMnumzana Donald Trump amandla okufaka imithetho emitsha engakadingi usekelo lwebandla leDemocratic Party. Intatheli izindaba yeVOA uCatherine Gibson usipha lolu daba elilethulela yimi uDabo Kancube oweStudio 7. Ibandla leRepublican Party selinqobile lathatha izihlalo zeSenate eziningi kungokokuqala kwiminyaka emine.
This is certainly a happy day for the GOP.
Lolu lusuku olukhulu kubandla leRepublican Party.
Ibandla leli linqobe esigabeni esiqathekileyo ebesikhangelelwe esePennsylvania.
It looks like we're headed in a very good direction.
Kukhanya sengathi sisendleleni eyiyo.
ETexas owebandla leDemocratic Party uColin Allred wehlulekile ukunqoba owebandla leRepublican Party uTed Cruz.
I will fight for you, for your jobs, for your safety, and for your constitutional rights.
Ngizalwela lina, imisebenzi yenu, ukuvikelwa kwenu, kanye lamalungelo enu.
Bekukhethwa njalo abazathatha izihlalo zonke ezingamakhulu amane lamachumi amathathu lanhlanu, 435 as the House of Representatives. Ibandla leRepublican Party likhangelelwe ukuqhubeka likhokhela kuleli dale. Kukhetho lweSenate ibandla leDemocratic Party lithethe iCalifornia.
I am committed to taking on the big fights to protect our freedoms and to protect our democracy.
Nizinikele ukulwa ngivikela inkululeko yethu kanye lozibuse.
Izigaba ezimbalwa ebezingaziwa ukuthi zizavotela liphi ibandla yizo eziveze ukuthi ibandla elizakhokhela eSenate yiliphi. Lezi yizigaba ezifana le-Ohio kanye le-Montana, lapho owebandla leRepublican Party uTim Shelley anqobe ophethe isigaba lesi owe-Democratic Party uSenator John Tester. Ukukhokhela kwebandla le-Republican Party e-Senate kupha uTrump amandla okuthi akhethe abazakhokhela inkantolo yaphezulu e-Supreme Court njalo kwenza kube lula ukufaka imithetho yakhe.
With a majority for Donald Trump, he can not only confirm his cabinet secretaries without having to get Democratic support, but also sub-cabinet secretaries. There's thousands of appointments to be made within the executive branch and especially within the courts.
Ngenxa yalokhu uDonald Trump uza kwenelisa ukufaka abaphathintambo kanye labasekeli babo engazange adinge usekelo lwabameli bebandla leDemocratic Party. Kulabakhokheli abaningi aza kwenelisa ukubakhetha ikakhulu enkantolo.
Ibandla leRepublican Party lagcina ukukhokhela amadale onke aweCongress kuminyaka emibili eyokuqala ngobukhokheli bukaTrump ngo-2017. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uCatherine Gibson lalwethulela yimi uDaba Kancube oweStudio
7.
Ukuhlaziya okulakho kwenziwa ngumnumzana Donald Trump uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Greta Sibanda othakazelela uTrump lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe njalo oncoma imisebenzi yebandla lamaDemocrats. USibanda usungula lengxoxo.
Mina ngiyimbele ungqoba kaTrump sibili into ebaluleke kakhulu njengobana vele sithi ukukhona no. Sifuna umuntu oqondileyo, sifuna umuntu ozamela iqiniso. Ngibona kube into enhle kakhulu ukuthi uTrump awine. Sikhangele ukuthi silohlupho lukhona lapha, uyazi izimpilezi abantu bayafa nxa engalandela khonokho akukhulumileyo, ngoba the sesikhangele ukuthi lokhu asiporom sekhona yikho yini azakwenza uTrump, ikakhulukazi kumiseni izimpilezi esikhona kumiddle east, izimpi ezikhona kubo-Russia, Ukraine ngale, yikho sikukhangeleleyo.
Ye, baba Imlalazi, ungathini ngokunqoba?
Uhlelo kuthiwa idemokhrasi luvele luhlala luyinkinga ekuthini kwesinye isikhathi impumela yokhetho ayihambi ngendlela abantu befisa ngayo. Njalo sibone ukuqakatheka kokuthi abantu babe lama-freedoms. Freedoms ubana bakhethe ngendlela abayifunayo. Yikubona lanxa abanye bethu besibona uTrump engani ngumuntu oluhlaza, ngumuntu ongelayo i-diplomacy, ngumuntu ovula nje umlomo noma sekutheni, engakhathelekile ukuthi ukhulumane. Kodwa abantu in their majority, both ku-popular vote la kuma-electoral college, bamvotele. So, well, yiyona idemokhrasi yakhona leyo.
Baba Swanda, nxa sikhuluma kakhona kokuthi idemokhrasi yakhona, kodwa ke kuyiwa phambili sikhangela ama-policies ikababoTrump ukuthi akusuze kuhluphe yini ngasidangela into zabantu bokuza kuzobuya yomnotho welizwe kungakhuphuka yini.
Nxa isithi ngiyakhangela Mthembo, ikakhulukazi nxa ngikhangela ama-policies wala okhuluma ngawo, ngoba into enkulu kakhulu yokuthi nxa uvotelwa lapho yabuvotelwa khona, kakhulu kakhulu kumele uqalise ubone ukuthi ekhaya lapha usebenza ukusebenzela laba bantu yini abasekhaya abayibona bawukhethileyo. Yebo, Yesu uzokhangela kwabanye abantu bemzini, kodwa ke eqinisweni elikhona ngelokuthi uTrump yena ngokwakhe uwinile ngoba ubekhuluma izinto ekade zijabulisa abantu laba abavotayo. Ngiyazi ukuthi kulaba abantu abavele emzini ababuya futhi ngokungaqondile futhi, ye, awungeke kubaphathe kahle. Kodwa-ke mina ngokwami njengomuntu ozwisisayo ngendaba yokuvota, ngikhangelela ukuthi into yakuqala nje ukuthi nxa uza kuba ngumuntu ozaphatha abantu, kumele ukhangele abantu bekhaya khonapho kuqala, ubone ukuthi badlile yini, ungakakhulumi kakhulu ngalaba abantu bemzini. So mina uTrump umzisisa ngaleyo ndlela.
Mlalazi, khonapho ke nxa sikhangela inhlelo zakhe umnumzana uTrump lapha kuyiwa phambili akusuzokuhlupha.
Sikhangelela ukubana kungaba lotshintsho, yebo, in terms of i-policy yase-America, especially sikhangela ukuthi sokungene ama-Republicans bekuphethe ama-Democrats. However, nxa sikhangele i-American foreign policy okuyiyo esi-affectayo thina njengama-Africans, angiboni ukuzaba lotshintsho kangako. Sizakhumbula ukuthi u-Trump ubevele ama-African countries ewa undermine in his policy. Sikhangele le ndaba ezike zabanjwa ngusibanda lapho eseningi impi ese-Middle East, Russia le-Ukraine. Yebo, ungaba lotshintsho ezazifaka yena engani ngumuntu ofuna ukuba yihero ukuthi athi usestopha iwo. Asikhumbule ukuthi amazwe a-operator under ipolicy ethile or under imithetho ethile. U-Trump kasoze a-operate eyisayilo yedwa, uzabe guided by umthetho. Yebo, ule majority ku-Senate ukuthi uzenele sukwenza ezinye izinto, kodwa-ke kuvele kule ama-relations athi khona singazi ukubani uzenelisa yena ukubamba isithembiso sakhe sokustopha impi yase-Ukraine. Uma engenelisa, sisazibuza abanye ukuthi uzabe khulume kanjani labantu abanjengaboPutin, because kaba zakhe babe ngabangani be-America. Kuzabe sekukonfirma-ke i-suspicion eyayivele ikhona ukubani even lokhetho lokuqala i-Russia yayi-interfile izama ukuthi u-Trump awini. So well, sisazobona ukubana kuzahamba njani.
Ye, kuna posibanda nga sikuluma nga kono kukia kuti ukudelana la manya mazwe. Kukanya kuna ngale Ukraine kulabanya kani batu, kuza atupa kakulu. Kuzweze kubaya ya Russia nga sikuluma nje, kulabanya bacha ito ito ye kuna alibe sikulise la nje. Kwa siti hao, ikua ati kukutinga. So kono kukia, okwe foreign policy, ungati nako.
Kakulu baba, njoba nchile, njimutu kona. U-Trump uthembisile kakhulu ngoba kimi ibe yi-point enkulu kakhulu okuyikuthi ngabe kade ngilelungelo lokumvotela bengizamvotela kakhulukazi nxa ekhuluma ngathi njalo futhi nje yena ngokwakhe i-foreign policy yakhe inhle kakhulu ekutheni umuntu okhangelayo atshele abantu as it is ukuthi hhayi madoda lokho elikwenzayo kuvele ku-wrong. Ikakhulukazi nxa ngibhekile ngendaba ze-Ukraine le-Russia, ungakhangela ukuthi u-Trump indlela ayitshoyo utshilwe kuhle ukuthi hhayi madoda ukuhloniphana yinkalakatha. Singahloniphana kuyayenza ukuthi khona sibe le-self world. So ngaleyo ndlela mina ngumthatha njengomuntu ozayenelisa ukufeza izinto zakhe azitshele abantu, ngoba umhlaba lo baba udinga ukuthi abantu bahloniphane. Nxa abantu sebehloniphene kungela muntu ongena azo-challenge omunye umuntu emzini wakhe. Kungalindlela ezokhuluma laye ngenhlonipho, ngibona ngani umnumzana lo angazwisisa ngcono ngaleyo ndlela.
Lapha lizwe umnumzana Greta Svanda othakazelela umnumzana Donald Trump. Lo mnumzana Fortunate Mlalazi olandela ezombusazwe njalo onxuma imisebenzi yebandla lama-Democrats bexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsapp.
KuStudio 7 salibonani umdloli lapha eGwanda. Hayi, sibonge indoda yamadoda uTrump. Hayi, utshayile lo manje singamthembi. Hey, uTrump kathembisi laye indoda liyane efana ukucabanga kwayo kufana nabo Putin. Sengathatha leyo advantage yokuthi vele ubulale iUkraine beyiqedele lingasavuki. At the same time, hayi, sicabanga ukuthi hayi mhlawumbe uzokwenza okungcono beqeda izimpilo lezo. Into engicabanga kakhulu ngama-democracy abulewe ikuyinvesta kakhulu ezimpini. Ngabe baqeda izimpilo lezo kumbe kube kungaba ngalelo.
Studio 7 linjani? Hayi, namphilile. Qhubelekani phambili bantu bakankulunkulu ngomsebenzi omuhle msebenzi wenu lenkazimulo. Khuluma ngelokhu ezena abantu bezani laba abathabela uTrump ukuthi usengenile uzakhipha ama-sanctions. Ha, bakuphambene laba bantu bathi ulokhu ezena uBiden ubebulala abantu ePalestine. UTrump kazange athathe ilokhu ezena ePalestine, athathe ilokhu ezena atshintshe i-capital city. IJerusalema leyani anti bayinikwe nguTrump. IJerusalema ingaphi? Ingaphi? Anti isePalestine. Anti bayinikwa nguTrump nguye wathi kabathathe iJerusalema ibe yi-capital city ye-Israel, yayi-Tel Aviv. before Trump yayi Tel Aviv, the capital city ye Israel. UTrump ngowabaniki Jerusalem aliyana baye zi capital city. Kuyinaza kutshintsha uTrump. Izinto zeAmerica ngezokukhulumelana, so ukuthi ubomvuku uzamulo usukhuluma imithetho ukuthi yenzani sihamba nechaya abantu hamba nekulala uzibani. Ngalo kuyahlalwa phansi kukhulunywe, kulandelwe iconstitution. Akukhona lokuthi uthiwa ED 2030 ED. Pomvuku uzamulo sithi 2030 ED. Ayisikho. Ngalo kuyakhulunyelwana. Kuyahlalwa phansi kulamadali kulabo senate kulani la uTrump noma esithi uzakwenza lokhu lalokhu kulokhu angakhona ukukwenza bayamtshela ukuthi akwenzi lokhu angabonga ugijimela izinto elekwezinye ezaphambili la ngemuva hayi kulungile studio sef
izilima lezi ezezanup f obhithwa ngobelief gawule labo izilima zabantu lezi ukhuluma ngokuthi ye uDonald Trump unqobile ye unqoba uKamala Harris obulala abantu kwana abantu kubulawa kwabantu okwehlukene lokwalabo ababulala eZimbabwe. Yo hayi linabantu bezantu igijimela ukukhuluma into zangaphandle ukuthi ye uDonald Trump uzokwenza ngcono. Akulazi Jesu zenotazo zosula ngoba la kuqala kwakwangena kazangasulela uto lingajabulela into engekho. Izilima zabantu lezi ikhuluma ngokubulawa kwabantu beIsrayeli ababili abeZimbabwe labeli babulalayo bona kasobantu. So lizenza abakhokheli abaqotho nxa licabangela abantu bangaphandle kwamazwe. Hayi lina liyanyanyisa manje.
Sambona Studio 7 njani? Ah siyabonga. Hey siyezwa bakithi nabo gawule baphawula mpela ababulala abakhulu bathi abanye babulali. Umbulalo omkhulu bona abanye ababulali njengoba yena uZNPF babulala abantu abafika ku 40 something thousand namhlanje ukhulumani yena. Hayi akunzi. Eh kodwa bakithi nje siyacela ukuthi sicela indaba zakithi nathi bakithi.
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lilakho kusithumela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyela inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zanalezo ezithi +1 202 465 0318. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi uzakwenza kube lula ukuthi anike intambo zombuso owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngoZibandlela ngomnyaka ozayo. Wethule lamazwi ngesikhathi ekhuluma lentatheli zindaba ese-White House khona lapha eMelika kulandela ukunqotshwa kukankosikazi Kamala Harris kukhetho oluqhutshwe ngolwesibili. Kuyikho lapho akhulume njalo ngokuqakatheka kokuhlonitshwa kokhetho kuleli esithi laloba ibandla lakhe linqotshiwe ukhetho luqhutshwe kuhle njalo baza kuba belandela ndela konke okusemthethweni esithi uzakwenza konke okusemthethweni njengokwethembiswa kakhe njengomongameli ukuthi kube lokuthi umnumzala Trump onguye onqobileyo athatheke amatomu elizwe kulokuthula okungela ukudonselana njalo ekhuthaza ukuthi sakuyisikhathi sokuthi kube lokubambana kwele Melika. Kungumbiko okhulunywe njalo ngumnumzana Donald Trump ngesikhathi ebonga abalandeli bakhe ukuthi benelisile ukuthi bamvotele waze wanqoba kulolu khetho. Good Life Talk namhla kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngokukhethwa kwabesifazane kukhetho olusanda kuqhutshwa eMelika. Singayehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba yabezikhokhela. Abakubandla lamademokrasi bathakazelela ukunqoba kwabesifazane ababili kukhetho lwesenethi oluqhutshwe ngolwesibili. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudaba kancube lisala.
nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.